amalungelo abathengi ngamalungelo abantu lokho esithi consumer rights are human rights afanele avikelwe njengawo wonke amalungelo kodwa zananzelela ukuthi kuwo wonke amalungelo esiwavikelayo lawa ke abathengi ngathi zange sasukumela ngendlela efaneleyo ngokunjalo ke uyabona ukuthi amakhampani seyaba amabhizinisi lo hulumende kazange wavikela ngendlela efaneleyo amalungelo abathengi bahamba baphathwe kabi kuyo yonke indawo nxa ungena e-supermarket kumbe uthenga i-airtime kayihlali nxa uthenga idatha idatha kayihlali kulezinto eziningi ezihluphayo ezingaphathi kahle abantu ngakho-ke le nhlanganiso iyakhelwe ukuthi ivikele abantu kusuka namhlanje kusiya phambili ukulimala komthengo yedwa yikulimala kwethu sonke esithi thina an injury to one is an injury to all wonke umuntu sizavikela nasindawonye ungananzelela kuze kufike lesi sikhathi ukusithi nxa ule nkinga esitolo ngeyakho wedwa ungathenga isinkwa esibolileyo kumbe inyama ebolileyo ngokuqondene lawe kakho umuntu ozakuncedisa kodwa kusuka namhlanje kusiya phambili isikhona inhlanganiso yokuvikela abantu yokusukumela abantu ibizwa kuthiwa yi-National Consumer Rights Association kanti-ke futhi siyethule ngalolu suku lwanamhlanje okuthiwa i-World Consumer Rights Day okulusuku lapho abantu bethokozela ukuvikela amalungelo abathengi kusuka namhlanje kusiya phambili-ke sizanqondana ngqo lohulumende laba amabhizinisi ukuthi sikubone ukuthi umuntu othenga uphathwa ngendlela efaneleyo abhadalele into efaneleyo ikhwalithi efaneleyo abhadalele izinto ezilenani elifaneleyo kungabi khona ukuhlukunyezwa ekuthengeni
abathengi abangathanda ukuza kini ukuze khalaza balithola ngaphi
sizatholakala kuzo zonke izindawo kuwo wonke amadolobha kuzo zonke izigaba ama-districts sisetha siya kumawadi njengoba sengike ngatshintsha laphana kuza kwethula ama-phone number kuza kwethula ama-hotisi lapho esiyabe sitholakala khona ngokuya kwesikhathi